Emhlanganweni bentathe lezindaba owenzelwe esikolweni se-MDC e-Harvest House, unobhala obona ngezezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uMnumzana Gideon Shoko futhi njengebandla bayasisola isehlakalo sokuthunyelwa incwadi ebezilezihlamvu zombhobho kunobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo lo mkhokheli wayo uMnumzana Peter Mdasa.
Elizweni lapha esifanele ukuthi sikwazi ukuthi khona izinto ezimbi ezenzakalayo ziyenzwa ngoba umbangazo, indaba zombangazo azilunganga. Zingalungiswa, liyabona ukuthi khona indaba zonke zizahamba kuhle.
Isikhulumeli se-MDC uMnumzana Daniel Mulukele ukhuthaza uhulumende ukuba kaqale alungisise isimo sezombusazwe elizweni.
Ngakho-ke sithi kakuhlalisane phansi ukukhulumisana umndoda njengesizwe, kungahlali abantu behlanganiso zepolitiki kuphela, kodwa sihlanganise amakhanda sonke njengamaZimbabwe ukwenza ukuthi sibe le ndlela yokusebenza ngayo njengelizwe. Singaqedwa kompangaze, sizakwanisa ukufinyelela indaba zakhe ezomnotho. Yiyo indlela esibona ngayo indaba yeZimbabwe. Konke lokhu esikubonayo, ukutholakala kwamafutha ezimota, ukukhwela kwezinto, ukusebenzela kwemisebenzi, uhlukumeza kwamaZimbabwe okudubeka esikubonayo, konke lokhu iZANU-PF lobi-MDC angeke akwanise ukuthi kwenze kuyahlukanisiwe. Kumele isebenze ndawonye njengamaZimbabwe.
Uqhubekethi yona labebandla lakhe bafuna kudingwe indlela yokulungisisa udaba lokungemukelwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi wanqoba ekhethweni. Abathunyelwe lezi ncwadi abagoqela unobhala jikelele we-ZCTU uMnumzana Japhet Moyo bathi sebekhweze udaba lokwethuselwa kwabo emapholiseni belethemba lokuba luzocwayisiswa kabanzi ukuze zitholakale izigani ezenze lokhu.
Bathe ke bevula ke ugwalo lolu bathola ukuthi kulohlamvu phakathi njalo kule ncwadi ke ecebisa ukuthi sizakwehlelwa ingozi mina labantu abami njalo iqambalo president we-ZCTU uComrade Peter Mdasa.
Uthi kodwa lesi sehlakalo singasoke sabenza besabe ukuqhuba umsebenzi wabo.
Kodwa ke thina ke okwenzakeleyo akusinqabeli ukuthi siqhubekele phambili sisenza umsebenzi wethu.
Uhulumende ulandule ukuba kunabantu asebenzisana labo abaye bayakwethula lezi ncwadi kuleyo nkokheli ye-ZCTU yomphathintambo obona ngendaba zasekhaya ebona njalo ngokusebenza kohlangothi lwamapholisa unkosikazi Opah Mtsunguri utshele iStudio 7 ecingweni ukuba uhulumende akalalwazi ngalolu daba. Ngakho-ke kumele kukhulunywe lamapholisa. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye uthi abakatholi ulwazi olugcweleyo ngalezo ncwadi zokwethuselwa kwabe-ZCTU. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.